Loba nje kunezitolo bezivuliwe namhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Kude esibhedlela balutshwana abongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu nsuku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekuthe iningi libhekane lendlala. Iningi elixoxe lesitudio 7 liveze imibono etshiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqongwe ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa atshiye isihlalo.
So nxa izizo zikhwelile okunje ukuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane. Njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlele ukuthi adilive sekufanele asenzele khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto. Nxa kungenjalo sathatha amanyathelo esizawabiza sithi yi-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide njalo ukuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamisa ukwenziwa kwalo okulakho ukuphazamisa umnotho elizwe kude umkoko wenhlelo zebandla lezapho ezansi emandebeleni umnumzana Austin Fanda.
Angaza kukhweze ifuyeli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungela ndasayidi angithi bephila nzima kulele lakithi emandebeleni siphila ngokutshekesha and ukutshekesha kwakhona sokuzima pho sithenge ngani ifuyeli yakhonaleleyo sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka. Hayi bo, izanu kayiphume yehlulekile, 40 years yehlulekile kayiphume.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo.
Indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle. Ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo, kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel. Sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele silalo.
Osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni.
Ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge, akukhona okwe-3 days lokhu, akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asisafuni thina, asisakufuni lokhu okwenzakalayo. Akuye phambili ize litshintshe kube kahle.
Abanye bathi kuyadingeka ukuthi uMnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekane lelizwe ziphele. Esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala isigulane i-ambulance yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu koBulawayo ngoba ingela amafutha ezimota. Amapholisa aqhubekela phambili elinda amagalaji njalo agcwele idolobho lonke. Lobanje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Kaniso Ncube esekhethwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisa amathaya imota ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.